ekhaya akasho ngoba impilo kwamanje inzima kakhulu, into zonke nje zibonakala zingahambi kahle, ukudla kakukho, imali ayikho, okukhona khonokho kuyadula. So ngapho sibafika siyazama lathi koko kunqatshela sikutholile sinje laba abahamba ekhaya njalo nta njengomalekhala abahamba isifisile ekhaya. Kodwa-ke lakhona kuyadula ukuthumela izinto ekhaya, kodwa akufani ukuthi into ayithenga ekhaya ngoba okunye wangikhona akukho ekhaya esiwufunayo. So kumele vele la uzimisele ukuthi hayi manje uzazuluza ube kanye, kodwa awutholi into oyifunayo uphele uyithumele ihambe ekhaya.
Sizwa kuthiwa sebekhona abathengisa enye impahla ethengiswa ekhaya, beyithengisa khonapha e-South Africa efana labo mazoe lokunye okunjalo. Usuke wadibana lakhweni?
Ye, ngihlangane ngapha edobheki lokhu notshwala. Utshwala lowu osemapulastikini lobu bazathini lobu okungathi isibhukuro njengesibhuku sembhodlela, imbhodlela ekhona ngathi ngeyamafutha. So ifanele amafutha leyo epulastiki lana ngiyibonile edobheki, kukhona amazoe, kukhona edobheki, into esiningi ezisuke ekhaya khonale. Kusuke kumangazi isikhathi manje njengoba lezinto ekhaya kuthiwa kazikho, zitholakala sezingapha, zifika njani? Zikhona sile ngoba ngiyathi ngisekhaya ngicabanga ukuthi ngo-September ngifika koBulawayo laphana ngizapho, ngathola enye imota kamalayitha iloda utshwala kuningi kakhulu, imota yayisiza ngapha leyo iloda utshwala ngamawathathi manje bodlula njani ebhoda, njalo kwabhadala njani kwi-customs laphana ngoba ngiyakwazi kusimagana ngoba abekwenza kufunyelwa. Kodwa kuningi okukhona kusokuto ongatholakala ekhaya, sokhonisebasekapho kutengiswayo noma lebhayi lalo likhona futhi.
Manje nxa lithumela impahla ekhaya akuduli na?
Kuyadula baba, kunacele singasireze bo isikhathi ungathenga impahla ze-1000 rand umalayitha usa i-1000 futhi ngoba uzathi ukuyakhala umsikhombile sithi umthenga umthenga sibe sithi nobheka into ezideleni ngithenge i-1000 rand la ngiyokutsha i-1000 rand bathi amna ngingena kuthi khonapho ngoba la ngilebhinisampile ukuthwala impahla ukuthi phela imali eshopha udinga mina nxa ufuna impahla ngiyosukisa ekhaya ngifuna imali engaka. Kuyadula uthenga impahla eyi-1 usuyithenge nge-double price ngoba uzoyithenga uzothenga impahla nge-1000 rand umalayitha sakhe ngifuna 1000 rand uzise ekhaya. Kodwa siyafikela sebo ngoba thina sona sithi kungcono ihambe impahla efika ekhaya beyothi vele ingabi khona, kungcono kukwanti kule ndawo kodwa kuhambe iyofika ekhaya noma kudule kanjani, sinatshele sinasileyo.
Njengoba isikhathi sekuvulwa kwezikolo seliseduzane, liphathisa njani abantwana besikolo abasekhaya?
Ya lapho siyathumela izimali ngendlela ezithinile, bakhona abanye abantu lapha eSouth Africa lapha abalama-akhawunti abalama-shops ekhaya, ungafaka i-100 rand ushada 10 rand pesi, so ungafaka i-110 rand abantu bekhaya bayikhala ishopa kekhaya i-100 rand, so sibhadala 10 rand phezu kwethumela i-100 rand. So kuyasiza khokhana, kodwa into esiyihluphe ukuthi lezo mali esizithumela ekhaya sifika zingathengi futhi into efane zithenge ngoba lezo nto azikho, athi zigcwala khona zigcwala zidula. So akunakuphela esingathi senze siyalisa ngoba abantu senzele ukuthi baphila, akusana nto senzele ukumota ngaphezu sesenze ukuthi uphile kufike lapho usaphila ngokuphila, kuqala futhi usebenze ufike lapho ngisebenze ukuphila, akusula kuphela esingathi siyenze. Into zonke zinzima kulanti nje ehlangana ekhaya ngaphandle kokuthi sesibe le mali yethu eqondele ekhaya, or abavume ukuthi randi ibe yimali ukuthi iyasebenza ekhaya, singene kurandi tabnet njengamazinto abo enangebhiya iSwaziland leSoto iSouth Africa, ngaphandle kwalokho akulanti ezilweni ekhaya.
Ngokubona kwakho umnyaka wonalo usuyaphela, kuyaba kuhamba njani ikakhulu kini elikhona ngapho endaweni ezinjengabo South Africa?
Ya kunzima ngoba nakhona ngapho umsebenzi yangikhona umnotho we-South Africa nangwawo awusamanga kuhle mathi sewuntengantenga, so akusathembisa akusanakuqinisa ukuthi umnyaka lo singathi uzophela kunjani kuzalo kule misebenzi oyizalei ngoba siyasivala sile isikhathi esisuka kunovemba December amakhampani amaningi abetyengisa nje odude akusamanga kahle, amanye azovula amanye azovula lethi amanye azosheshe ukuvula. Kodwa-ke nakhona umnotho wangikhona kawumanga kahle uSouth Africa okakathesi, kodwa bayenzile isamithi bona abakhokhela e-South Africa isamithi yokuthi bazame ukuthi ba-create imisebenzi, kodwa bathebala amaplani abanawo mhlawumbe ngo-January kungaba khona utshintsho, ingaba khona imisebenzi. Kodwa nakhona ebengathi umsebenzi amepilisama ntiaba umsebenzi amapisi la ukuthi masizinajoba lesizulu liyana kokhini izindlela kwenziwa nalokuyana asazi ithi yosanithi yothi izokhuphana. Kodwa-ke umumo wasekhaya mubi, ngiyabona ukuthi mangisithiyakhaya umumo wasekhaya mbakathi ilikusasika umnyaka lo ukuthi uphele 2019 kuzake sekube lobudlwangodlwanga obukhulu kakhulu, mhlawumbe lo hulumende uyabe sewili maye bengabophanga zacina maye ngathathwe nhlanga amasosha uhulumende uzowafuta okwesi-2 lomnyaka lo.